Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 16 zivandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa athi elokhu elonda wayengomunye wabo obikwa edubule wabulala abantu abathathu. Balandula njalo imbiko besithi ukuthi usebanjiwe.
Uzabanjwa njengabantu bonke abangamasela kumbe abayizigila mkhuba elizweni leZimbabwe. Akula lapha yacatsha khona. Kuseduze nje ukuthi ebanjwe kathesu.
Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano endlini welinye lamalunga eHarare azamiswa emthethwandaba lamuhla.
Ubethatha ama-picture from emoteni bedrive besiye police station. So basebebakhupha emoteni bobabili baqalisa ukubatshaya, bamkhahlela, bamnyathela isandla waze wagcina eqamuka isandla.
Silengxoxo lomprofita ongumhlabeleli uSibangilizwe Timo Sibanda.
Waso kufike ithuba lokuthi likhulume kuza kukhuluma ukuthi hayi ngalesi sikhathi kuza kubanje ngalesi sikhathi kuza nje kodwa okwamanje kimi ubungakakhulumi ngokuthi kodwa maso kufanele uza kukhuluma
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi elokhu elonda owayengomunye wabo obikwa edubule wabulala abantu abathathu balandula njalo imbiko ebisithi usebanjiwe. Amapolisa athi uJason Muvevi ngeviki edluleyo ubulele umkhokheli wamapolisa eWetsa umprofita lesisebenzi sebhawa. Umuvevi ubikwa ephunyuke eRusabe lapho kade esebandezelwe khona ngamapolisa ngomgqibelo ngemva kokudubulana lawo wasebaleka waya ezintabeni lapho asedingwa ngendizamtshina. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Hayi ndoda lokuthiwa ayilipolisa osedingakala lo wabulala abantu kumbobulele abantu. Yukuyenza nje umthetho isigila mkhubo nje kuphela. I think ngomthetho osukhona elizweni kathesi laba bantu laba abasuka embuthweni be veteran kumbe okade serve nje eku army without those credentials as a war veteran kumbe serve eku lipolisa mbumkatjeli abantu laba dalise isikhathe eside bephetha izikhali so ukubulala nje umuntu ka kumsiyonto enzima kuye ubona nje kuyinto nje elula isigila mkhubo nje kuphela without any influence yokuthi ebesebenza ngapi kumbe bengapi imbibitshelwani ngubani ubona isigangi nje kuphela lesesizabanjwa ngumthetho welizwe ngesikhathe esincinyane nje
ngendlela amapolisa eZimbabwe asebenza ngawo ubona ngani uzabanjwa yini yena lo umuntu okuthiwa uyadingakala.
Hayi lo ukubanjwa kwakhe kuseduzane ngendlela amapolisa elizwe lele leZimbabwe ababamba ngawo amasele izigebenga izigila mkhuba akula lutshintsho oluza kwenzakala. Uzabanjwa lo muntu lo lanxa engaphumela ngaphandle kwelizwe ecatsha engaphandle kwelizwe kodwa okuqakathekileyo ukuthi nge-crime rate konelizweni langokugijima masinyane kwamapolisa aleli lizwe nge-training yabo nobuqotho babo on such cases ngibona ngazani uzabanjwa njalo kakukho khatshana ukuthi ebanjwe uzabanjwa nje njengamacriminal wonke nje abanjwayo abangabe begqikeza ezindlini kumbe behamba iganyavu kumbe benze ama-robberies ngemibhobho kumbe ngama-car hijackers uzabanjwa njengabantu bonke abanga amasela kumbe abayizigila mkhuba elizweni leZimbabwe akula lapha yacatsha khona kuseduze nje ukuthi ebanjwe kathesu.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano endlini welinye lamalunga eHarare ngomgqibelo azamiswa emthethwandaba lamuhla. Ngomgqibelo amapholisa abophe unobhala oqoqa inhlelo ze-CCC umnumzana Amos Chibaya labasekeli bebandla abangamachumi amabili lane 24 besithi kabacelanga imvumo yokwenza lokhu. Abantu laba kade bebuthene emzini kameli webudiriro edalele parlamente umnumzana Costa Machingauta laye obothiweyo. Kodwa umthetho awaleli abantu ukwenza umhlangano endlini lanxa amapholisa ebabophile. Bakhangelelwe ukuthoniswa lamuhla. Igqwetha labo umnumzana Kutsayi Kadzere uchayo kabuhlungu ngamapholisa ngomgqibelo waze wephuka ingalo esiya babona laba akade bebotshiwe. UPraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe legqwetha likakadzere unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona ochasise okunengi ngokuchaywa kukakadzere.
Uthe usezafika e-police station wasephomba ukumiswa imota yamapholisa ama-black boots labe sivame ukubabiza sisithi ngorobayo. Basebe sithi umuntu akade ehamba la emoteni uthethe ama-picture, ubethatha ama-picture from emoteni bedrive besiye e-police station. So basebe abakhupha emoteni bobabili baqalisa ukubatshaya, bamkhahlela, bamnyathela isandla waze wagcina eqamuka isandla. Bamphakamisa bamphosela emoteni yabo yena lana imota zabo orobayo leziyana. Ama-trucks abo bahamba la e-police station imota yasala phandle yakhe. So uthe sesehla emoteni yamapholisa bamkhahlela wawela phansi. Basebengena ke la ephakathi e-police station ku-charge office ubevele selimele. Kwasekukhulunyelwana ukuthi hayi ngcono wahambeke kwelatshwa. Sebezambiza ngamasamanisi lapha ngoba babesithi bona balungisa idokhethi bafuna ukuthi bemcharge nge-criminal nuisance yena le yokuthatha ama-picture from emoteni yakhe ehamba lo lalo akade ehamba la. So yikho kade bemcharge ngakho.
Lawa ke ama charges ukuthi ubesefuna ukubaleka from lawful police custody ke.
Yikuthi nje ngama charges a frivolous, ama charges angalangqondo nje kuphela. Ngoba yena uthi okwenzakale ukuthi bebemchaya bemkhahlela and akazange akabotshwa ngeniso ukuthi kungathiwa ubalekile kulofu custody. Ukumkhahlela abamenze khona bemehlise emoteni yabo yikho asebekuphendula sebesithi i-escape from lawful custody. Yikho okwenzakale ulimele uKadzere.
Lena njengamagqwetha akhe selithethe manyathelo abantu.
Besihambe e-Central Police Station siyakwenza i-report yakhe ukuthi amapholisa amchayile amqamulisane. Sesikhona ngale basebefika kamapholisa eBudiriro basemisa ukwenza i-report basithatha basibisela eBudiriro basebemfaka kama-charges official. Bamcharge ke ngama-sections analawo ukuthi lawful escape from lawful custody baphinda bamcharge nge-criminal nuisance ukuthi kuthiwa ubethatha ama-picture ayikho abakutshoyo. So sikhulumelane lawo kamapholisa basebevuma ukuthi aphume okwanamhlanje bengamvaleli ehambe esibhedlela ngoba kusasa ngo-12 kumele aye operate isandla leso siqamukileyo. So sigcine sasesivumela nti sesizahamba la e-court ngolwesine eseqedile into ze-operation.
Lo ke ngonkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona obeqoqa icingweni lo Praxedis Jeremiah wo Studio 7 eseHarare.
Singele samalela umuntu thina hayifuna lokho akufuna yo. Singele samalela umuntu hayifuna lokho akufuna yo. Ngoba uyintando yakhe bela mama boba wifuno yakhe suno yakhe intando yakhe intando yakhe boba wifuno yakhe impuno yakhe.
Umprofita ongumhlabeleli usibangilizwe Timos Banda ngomunye wabasakhulayo oweqembu lomculo owembube elithiwa Victoria Falls ubuntu bomuntu. Ngisizwe ingqoqo esiyenzelaye.
Ye mangikhangele ukuhlabela ngesiprofit into ezimbili ezihlukene mawuzibeka kodwa zidalwa into eyi-1 eyisipho esiyasivele sibuwe ngoba
uhlabela uyisipho etalent lokuprofetha kwilitalent elaliwe kodwa eselibuya ngerevelation osetshenziswa ngumoya ongcwele. Lezi zinto ngizenza zombili. Uma ngizenza zombili kunethuba lokuhlabela lapho vele bengikhona ngasengisithi ngokuhamba ngokukhula ivele ngisenkonzweni then kwasekuyehla-ke kumoya wesiprofithi osusetshenziswa ngumoya ongcwele. Lezi zinto kunanapho ezisebenza zihamba zonke kodwa kusuka kungixake ngoba kwesinye isikhathi lapho sisemcimbini sisekuhlabeleni kumbe sisekwezinye indawo usiprofithi siyafika bese sikhuluma mhlawumbe ngise ekuhlabeleni kumbe mhlawumbe ikakhulu uma sesihlabela iy'ngoma zegospeli. Kodwa khona kuyahambisana ngoba konke lokhu kudalwa isipho sethalente esiyalivele likuwe liphezu kwakho. Mina-ke ngiyakusingusebenzisa ngethuba lethuba lokuprofitha kunethuba lokuhlabela lokucula.
Manje ekuprofetheni lokhu kukhona yini osukubonile ongasitshela wena okuzayenzakala ngomnyaka onalo ikakhulu okuphathelane lokhetho oluzayo, kukhona yini?
Right, ekuprofitheni lapha masibheka ngesimo sokhetho oluzayo ngeke ngitsho okuningi ukuthi mhlawumbe inkosi ngiphe lokhu kumbe ngikuphe lokhu kodwa ibingakangi caceli kuhle. Kodwa ma sokudingakala inkosi izatsho ukuthi hayi kuza kuba njengoba abantu basuke besebehambela umoya ongcwele phambili bedinga inzuzo mbe bedinga ukuthandwa. Kodwa uNkulunkulu kimi ubengakangichazeli kahle ngoba akufanele ukubana ngihambele umoya ongcwele phambili mna ngibone ukucabangela kwami bembone ngesimo somumo. Kodwa umoya ongcwele wona kwasekufike ithuba lokuthi likhulume uza kukhuluma ukuthi hayi ngalesi sikhathi kuza kuba ngalesi sikhathi kuzandle. Kodwa okwamanje kimi ubungakakhulumi ngokuthi kodwa masekufanele uzakhuluma ngoba angifuni ukuthi ngihambele umoya ongcwele phambili.
Okokugcina kwezomculo lapha ungasitshela ukuthi usuke wabaledlalade na kumbe singathi kukhona yini ingoma osulazo ungafuna ukuthi abalaleli bazidinge enkundleni zokuxhumana lapha?
Ye iqembu ngulo libizwa ngathiwa iVictoria Falls ubuntu bomuntu selitholakala liyatholakala kuma-social media platforms. Akhona amadlalete atholakala kuma-online stores wonke nje. Lalapho ma befuna ukuxhumana leqembu ba fonela kulezi namba ezithi 0772226433. Kuma platform for media social media aqambule yatholakala ku libizwa ngokuthiwa iVictoria Falls ubuntu bomuntu. Injalo ke libizwa ngokuthiwa iVictoria Falls ubuntu bomuntu liyenza umculo wembube abambathi isicathamiya.
Lo ke nguSibangilizwe Timos Banda umprofita njalo engumhlabeleli ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese Victoria Falls.
Konke konke kulungi ekhaya lababa, konke kulungi ekhaya lababa, konke kulungi kaya laba sino kutaba taba taba onge kulungi le kaya laba onge kulungi ase kaya laba onge kulungi.
Siyabonga Timo Sibangilizwe Sibanda. Okwamanje ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukuvivinya okwenziwe ngabezempilakahle kuveze ukuba kule mifula yakobulawayo elamanzi ayithefu angadalela ingozi inhlanzi kunye labantu. Imfula le ibalisa iMazayi, Matshamhlophe kunye loPhekiwe. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi kulabafana abathathu abachileyo balimala kakhulu ngemva kokuba ababili babo bewele egodini ebelivutha ngomlilo elenkampani yePretoria Portland Cement iPPC eColenbon kobulawayo. Abafana laba baleminyaka yokuzalwa engu-11, 12 le-14. Yeah. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Siqale ngakwele DRC. Ibhomba elidubuke esontweni esigabeni seNorth Kivu libulele abantu abalithumi. Amapholisa athi kucatshangelwa ukuthi leli bhomba liquphulwe ngabesiMuslim abedlulisa amalawulo. Siphethe ezakwamanye amazwe ngezakwele China. Isitimela esihamba sivela esihlengeni seHong Kong singena kwele China sesiqalile njalo ngemva kokuvalwa kweminyaka phose emithathu ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, kati ezibhadalwa ngezinjani bokhrisi kanti zethu zingabhadalwa nje ngezinjani ezibhalayo lati kwenza ukuthi siyenze leyo nto efunakalayo. Le nto efunakalayo esifunayo ukuthi sixoxa lana, sixoxa hhayi lapha mna bazwa bakhuluma laphana lizwe ndiliyana hhayi akula kuhlangana lapha. Kungasikhathele ukubusa uhlobo oluyi-one. Ubusa uhlobo oluyi-one right through ngazathi vele kahle kahle lizwe balithatha bodwa. Asabe nepower yonke le abayenzayo ngoba yibo bodwa basezikhundleni eziphezulu emathebeleni akudla umuntu osezikhundleni eziphezulu. Baqhashana bona bodwa, baqhashana bona bodwa, bazilela imali bodwa. Hayi sakubona ukusokola la, sakubona ukusokola. Hayi kunzima, kunzima. Hayi bathi sitayihloma ihlasele ukhetho soluseduze.
Studio 7, njani Studio 7? Sicelani laba abantu abachaya abantu beke beme kathi izalu yena nxa ikwazi ukuthi iyawina ichayelana abantu. Ingachaya abantu nxa ikwathi izawina. Ayiyekeli isisi layo yeze imihlangano yayo ngoba xa utshama umuntu ujezethi uligwala yiye ligwala bengathi utshamisa uligwala yibo abangamagwala. Xa ngasogwala utshayelana abantu abayekeli isisi layo yeze imihlangano athi lizwe leli wathi ngelabo mbali lizwe leli likankulunkulu le ngoba unkulunkulu ngabe ngelabo ngaba bafe bonke abantu bona bezayo yikho besifa ngoba izwe lingasilo labo. Thina sifuna utshintsho eZimbabwe lapho umuntu abesebengamaxhegu lokho befini beko besalela elizweni nalathi saze sibe nezinto zethu nini sifuna ukuthi ilizwe libuzwa ngumfana omncane lathi umfana omncane esivulela imisebenzi kathi sihlezi asisebenzi kathese nxa yeZANU PF chamisa ngena embusweni iZANU PF alike libe badala mnanga kwajenga manini.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Ah siyabona lokhu kwenzakala elizweni lakithi kodwa ke zakhamizi njengoba lezi nsuku nje abantu bonke bebonti elizweni lakithi isimo sesinjani asizameni ngempela ukudefend amandla wethu ngoba ubusela benkomo lobu ngendlela obusebuqase ngakhona nangendlela obuqasa ngakhona asizameni impela ukudefend amandla wethu. Kulama truck la ahamba ebhodabhoda emizini yabantu ethenga izinkomo eziphaleni la asizameni ukuvala madoda ngoba ngiqiniso siyalimala, ngiqiniso siyafa siphila. Asizameni ukuthi ubusela lobenkomo lobu sibuvali and any mistake la amaphoyisa la asitshontshelayo kungatholakala ukuthi alesandla amaphoyisa la asiwachiseleni la ahlala khona. Besihloniphe abantu laba akabasihloniphi sisebenza nzima madoda sijima izethu sizohlupheka la bona basala bathatha ngoba ilizwe lakithi ngeqiniso amaphoyisa kasina. Amaphoyisa yiwo asale tshontsha imizini yethu ethuma laba abantu laba besiyatshontsha izinto zethu and the most thing abantu bezanu PF abayenza le nto leyo yibo balama truck agcwele emakhaya lapha azulazula ngeminye iziphala zabantu behamba begalta emizini yabantu banule nkomo ezingako banule nkomo ezinjani. Asidifendeni amandla ethu zakhamizi yazi kunzima ukusebenza madoda. Ngicabanga ukuthi ukhona umuntu ongakujabulela lokho okwenzakalayo and umnanga kwampela ngempela kumele ebezazi inhlangano lezi mhlaba wonke umile ukwazi ukuthi umnangako kumele atshelwe ukuthi kule nhlangano ezilushana lobusela abezazi. Asizame ukuthi inhlangano zethu ziregister sonke lapho esikhona inda umhlaba wonke akula kuthi kuphi.
Vuka mthwakazi vuka. Siyabingelela, siyalibingelela kontungamile inkomo labo sithandekile. Simbingelela lonke nabalalele okhulumayo OPG Flamba. Ngicela umlayeza udlule uye ebantwini basemathebeleni. Bantu basemathebeleni siyalicela ngomusa langothando. Mali ngaboni into eyenziwa ngabantu basekhumalanga. Sifuna ukulifundisa angazina ukuthi nelibona ngayiphi indlela. Abantwabenu baphelela ezindleleni. Bayabulawa ngamagumaguma. Bebuya babuye futhi ne bethathelwe izimali badliwa ngulunkulu kudela abaningi badule impompo so bazali siyalicela emakhaya sokungathi ake liyekele into yamashoneni libuye entweni zakini zasesindebele lalo ishona like lihambe ngemva kwendebele kungabe indebele lihamba ngemva kweshona 43 years awu sicela lizizwele bantu bakithi nani nike nibe ngama prime minister like libe ngama president esindebele siyalicela kuba liyabona kuba labona kumakhube makhube nguye kwakumele ukuthi ne abe yi president or abe yi prime minister or abe u MP kodwa kwayehlula ngebanga lokuthi ne amashona vele kawafuna ukuthi ne indebele lihambe phambili. Ngiyabonga.
Ye linjani basakaza e studio 7 labalaleli bonke khona ngapho engalikhona ngendawo ezijijineyo. Ye studio 7 balaleli labasakazi kakube sobala lokhu ukuthi khona lokhu yuhulumende ukuthi ama-municipality they failed ngamanga asegcekeni i-devolution funds kazilethwa kuma-municipalities ngesikhathi ukuthi badevelope benzele imisebenzi yabo kumele bayenze. Two, sisabona lama-councillors lama-mayor lapha bephunga ukuba ngama-honoral mayors bengala decision abayithathayo isikhathi eside bephunga ukwenziwa iziphamaso so idorobha belingaqhubeka kanjani. Sisuke lapho sikesebenzwa futhi bona bezanu-university lapho abangakusikhona bona abafaki izimali and which was very true but esephendi kwabethi khona befuna ukudevelopa i-town ngoba zokutheni ngoba sebekhangelele abantu hlakaniphani akulanto eza kwenziwa entsha iZANU PF akula alibana nje singazwisisa i-invitation yami ukuthi kasivoteleni something new a change especially na le party tribusi and try ukuthi ni just a term one term usibona kuzakwenzakala ngemva kwalapho siqhubekeni sikhangela phambili sidinga njalo iphathi nxa kuvuma engabe ngcono iZANU PF failed us so xa ukhangela izinto ezenzakala lokhu kuthiwa amamiya sethoma ama-tough term office ngikho abakwanzikube befake imithetho engaqondanga yokuteni kunokuthi bafake imithetho elungileyo eyakwenza ukuthi kube nemali ebani elokugcina idorobho selingcwele okumangalisayo ngabantu babo abavelale bebuya lezinto kungakhangela u-fourth avenue uhlangane lo-five avenue lo-fifth avenue sezingeke kakhulu ngabantu abahlezi emgwaqweni bangafuni ukuphuma idoda abayigenerathayo inengokudlula imali etholakala lapho abaningi kwakhona ababhadali le mali nje umunicipality kodwa idoda kumele ithwale ngumunicipality so asikunanzeleleni lokuthi ngovela just recently izolo ngumgqibelo mhlaka-14 lo umgqibelo wayizolo bebematsha lapha bathi women for ed young women for ed what for ed akulancedo konke lokhu zinto ezivelileyo lezi zinto ezivelileyo zonke alibani abantu ngabakwazi ngama-beneficiaries laba abafuna ukudla imali kuphela sisenze ngathi bayithanda linto mabe sidla imali bedilizilisha. Ngiyabonga umfana kagodlwayo umahlabayithwaleli u-ward 5 eyinsiza
linjani baka-studio 7 khona ngapho e-amerika linjani baka-studio 7 khona ngapho e-amerika nalapha sengicela inyuzi bakithi ngicela inyuzi angisazazi khona ukuzizwa ifoni yambi mampara mani yayingena umampara ngicela inyuzi angisazazi bakithi kodungamile inkomo labo platist iJeremiah bonke nje abakastudio 7 abanye angisazi amabizo sendlibele hayi ngicela inyuzi khona ngapho kodungamile inkomo.
Happy New Year, Happy Christmas Studio 7. Siyathaba kakhulu ngokusithumezela inyuzi. Sicela kulo mnyaka ka-23 ke lisizame kakhulu ngenyuzi ezobuqotho. Siyacela ngathi selisikhalalelana ukusinikeza inyuzi. Singogogo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokutholakale amanye njalo amaphepha alemfihlo emahhofisini kamongameli Joe Biden. Sokulamaphepha angama-25 asetholakele. Amaphepha la abikwa athathwa nguBiden esangumsekeli kaMongameli Barack Obama. Phansi kwemithetho yelemelika kulicala ukuthi umongameli kumbe umsekeli wakhe atholakale elamaphepha alemfihlo zikahulumende. Owayengumongameli umnumzana Donald Trump yena watholakala elamabhokisi agcwele amaphepha la alemfihlo. Abebandla lama-Republicans bathi labo echwa sokumele zimkhalele la uBiden njengalokhu abebandla lakhe lama-Democrats ababefuna ukuthi kwenziwe kumnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esilandela izombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye baba kande ayi ayazwakala sibili amaphepha la lokho kuphuma ezindabeni lapha kusiyale kuletha ukungathi kuyadanisa ikakhulu kumademokrat ngoba nxa ukhangela indaba le yamaphepha ayimfihlo la esingathi thina ngamaphepha aphezulu i-top secret yelizwe kungathi aku-Trump njalo bekukhanya ngathi icala lakhe lokuthatha lamaphepha liyamgombolozela sibili okusegcekeni kodwa ke nxa sokubuya kuzwakala ukuthiwa nanko asebonakele kupresidenti okhona sekungathi kuyabhixa yonke into ukuthi kathi kuhamba njani ngamaphepha. Amaphepha kungenzakala ukuthi akhona, angikholwa ukuthi engxenye abanye bangacabanga ukuthi engxenye aplantwa kumbathwani kodwa ke angiboni ukuthi kungenzakala lokho. Kwesinye isikhathi abantu babona ukuthi thina amaxhego siyathatha izinto sibeke laphana, ungabeka laphana usukhohlwa ukuthi khona wakwathatha into wayibeka ngapha. Siyadinga sidinge engxenye into ikhona apha esikhwameni sami khona umahluko ngiwubona khonapho ukuthi khona uBiden angabe wawathatha engathi umuntu uyawasebenzisa uzawabuyisela wase wakhohlwa. Kodwa ke lo mnumnumzana uTrump uyatshela ama-aids akhe uthi thathana amabhokisi lawo lowafake frematshineni kumbe moteni aya emonologa liwase emonologa thathani amaphepha lawo lihambe lawo ngiyawafuna ngawami yiwumahluko engiwubonayo. Kanti-ke njalo lanxa etholakala la akaBiden ayaphanga amasinyane abuyele esiphaleni ulwane omunye kuyalwiswa ukuthi amaphepha lawo aphume kuye abuyele esiphaleni. Yiwo nje umehluko engiwubonayo mina phakathi kwala madoda omabili.
Wena nxa ukhangele kuyafana yini okokuthi kumele kuthathwe amanyathelo afanayo?
Yebo, njengoba ngike ngatsho ngaphambili ukuthi umahluko ukhonapho ekutheni omunye wayekwazi nxa ukhangela ukuthi thathana amaphepha lawo amabhokisi lawo lihambe lawo, omunye uthi hayi mphongubona nanka amaphepha dingani futhi kwezinye indawo engxenye ngatshiya amanye kwezinye indawo. Mna mbona ngathi kuloo mehluko umehluko wakhona uzamele ukuthi akusikuthi akusilokucala kulicala bobabili bala macala ngiyabona kuzamelela ukuthi kucubungulwe njengoba ipolisi elikhulu leli uGalendi selifakile enye njalo iloya ukuthi ikhangele icubungule ngalo omkhulu uBiden. Angithi yayivele imfakele uTrump owaya ukuthi akhangele ukuthi amaphepha ahamba njani, abuya wonke, asele yini amanye kumbe kukhona amanye kwezindawo. Lakhona ngapha kuzafana, basadingadinga.
Hayi, siyabonga ke lo ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esilandela izombusazo welemelika ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseTexas ngapha kwelemelika. Umbiko esanda kuthola uthi unina kaMampintsha kasekho. Umama kaMampintsha ubesesibhedlela egula. Kodwa hayi izolo ukhanya wehlule usitshile. Sigqibeke lapha uhlelo lwethu ngazona lezo indaba ezibuhlungu kakhulu. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.